Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngosomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisela phandle abakobulawayo labequla lengatsha zikahulumende. Leli qula belikhokhelwa ngumphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, othi uhulumende uzimisele ukusebenza ndawonye labo somabhizimusi.
There is some kind of skepticism by business.
Siyazi kulokuthandabuza phakathi kwabo somabhizimusi ikakhulu nxa bekhangele iRBZ kumbe uhulumende. Kodwa lokhu ngeke kusisendawo. Ngakho njengabantu banye kumele sikhangele injongo yethu njengesizwe ukuze sibe lozomnotho owenza kuhle, ukuze lani lenze kuhle kumabhizimusi. Njengohulumende sizimisele ukuba asoke sifake imithetho ezaba yimigoqo kumabhizimusi enu.
Osomabhizimusi abakade besemhlanganweni lo bachaze abafuna uhulumende akwenze ukuze baqhube kalula ibhizimusi lamanye amazwe. Umnumzana Similo Nkala, owenhlanganiso eqoqela umhlangano eZim Trade, uchasisa injongo yawo.
I-workshop leyade silayo namuhla, it's called an exporters breakfast meeting. We wanted to give a platform for ama-exporters to engage ama-relevant policy makers, of which kukesi leyo besilo Minister of Foreign Affairs and International Trade, the RBZ. They wanted to have information about what is being done to assist ama-exporters kutekwane sikuthi ethengisele ama-products abo. So ama-exporters, what they did, they had their concerns in terms of ama-retention thresholds.
Unkosikazi Thoko Ndlovu obemele iTrega Group of Companies kobulawayo uthi bathole ulwazi olungabanceda ekuqhubeni umsebenzi wabo.
Ngibuye kule isemina ukuthi sizwisise okwenzakalayo ukuthi kusincedise njengoba si-exporter. Thina njenge-Trigger Group wakin ukuthi si-exporte to the whole of the Africa region, ngoba ama-products esiwayenzayo ngasetshenziswa by every household, and ukuthi sikhule sifisa ukuthi sizwisise ama-policies asefakwe in place ukuthi asincedise thina esifuna ukukhulisa ama-exports. Isemina leyi ikhave izinto eziningi ezizasincedisa ukuthi siqhubekele kakhulu ukukhulisa i-economy yeZimbabwe.
Unkosikazi Christabel Nyakonda wekampani yeScania Steel and Wire uthi umhlangano lo usize ukuba bazi okunye abakade bengelalwazi ngakho okwenziwa nguhulumende.
Isemina i-breakfast meeting leyi isisizile ukuthi sizwe ezinye indaba kade singazazi ngokuthi ihulumende weseyenzeleni ama-exporters. Bathi bayazama but besifisa ukuthi ngaba senzele mo ukuthi sisebenze kube lula kube ngcono.
Osomabhizimusi ababona ngokuthenga lokuthengisela phandle kwelizwe abakade besemhlanganweni lo bonke bavumelene ukuthi bathole ithuba lokuxoxisana labogatsha lukahulumende befaka izikhalazo zabo. Uhulumende yena ngakucele lakhe uthembisile ukusebenza ndawonye labo somabhizimusi. Abathengisela ngaphandle bakhanye bethakazelela lelinyathelo likahulumende ukuba bathole ithuba lokuxoxisana, bazame njalo ukuletha intuthuko kwezomnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.